uhlelo lokufaka izicelo zamapermit ohlobo lweZimbabwean Exemption Permit ZEP bese luthwalise nzima kakhulu izizalwane zeZimbabwe besetholakala izinkulungwane emzileni kukanti abanye bebelinda ukuthola usizo kusukela liphuma kuze kuyetshaya ihola lethumi ebusuku bebuyele belengise izandla. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jekonia Khulambone ngothi inhlupho ezibhekane lalolu hlelo sezibatshiye besesabele ukuthi ngeke baphumelele.
Mina bathe ngingene ngo-4 kodwa still abaka-2 o'clock abayizolo baqala ukungena bona kula nto ehambayo kahle. Nakuzoba nzima ukuthi ngicele futhi kusasa, namhlanje kumele kuphelele lapha namhla. Kusasa-ke kuzoba nzima kumina ukuthi ngizothini-ke, ngicela futhi cha ngeke ngikwenze lokho. Akula nto ehamba kahle la.
Le yinto egcizelelwa umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Nqabutho Mabena.
Bakhona abantu esikhuluma nabo akade bela-appointment ka-fast-10 baze basuka lapha ngo-3. So izinto lezi esibona ukuthi kazihambi kuhle esicabanga ukuthi i-director general kumele aza. Abantu bayadiza ama-security, umuntu owavele wabhukha ngo-9 o'clock uyabuya lapha ngo-6, kumba obhukhe ngo-2 o'clock uyabuya ngo-9 o'clock afuna ukungena phakathi kodwa isikhathi sakhe singu-2 o'clock.
Kodwa-ke khuluma labezindaba ePretoria namhlanje umqondisi ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Mkhuseli Plane uthe ugatsha lwakhe seluthethe amanyathelo okunqabela lolu hlupho. UMnumzana Plane uthe lokhu kuminyana bese kubangelwa ukuthi inkampani ye-BFS ibizama ukuqeda lolu hlelo ngesikhathi esabekwayo mhlaka 31 Mpalakazi, kungakho sebengezelele isikhathi sokufakwa kwezicelo saya mhlaka 31 Zibandlela 2018.
Sethu sibona ke ngoku amanani esinawo into yoba hey asizukwazi uba le nto sibanike ithuba elaneleyo. So ke namhlanje ke besicacisa ngento yoba lelo laa nto kaDisemba siyinyusile iyayivuma ngabani ngoJanuwari. So ithetha ukuthi ngabantu baseZimbabwe uDisemba noJanuwari mabamsebenzisele uba bambe bokwenza ezi appointment.
Wabulela ukuthi uhlelo lokufaka izicelo kulenjini lwe-intanethi lona luzavalwa ekupheleni kwayo nalinyanga bese kusala lolu olokuya emofisini e-VFS. Uthi lolu hlelo luhamba kuhle kakhulu lobanje lulenhlupho ezibhekane lalo ezigoqela ungahambi kuhle ehlelweni lokufaka lezo celo kulenjini be-intanethi. Phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezingu-197,941 ezilolungelo lokufaka izicelo zama-ZEP ezingu-169,078 sezifakile izicelo ebulenjini le-intanethi, kuthi ezingu-135,913 seziphiwe ilanga lokuzoziveza emaofisini e-VFS, kanti-ke ezingu-72,612 seziqedile zonke izigaba zokufaka izicelo zokuthola amaphemithi la. UMnumzana Plane ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi zingayi emahofisini e-VFS nxa usuku lokuyaziveza lungakafiki ukuze kwenqatshelwe ukuminyana kulezi ndawo. Melesitulo 7 uJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Mhlapo.